Indaba ye abortion inzima ikakhulu uma ukhangela thina abantu abavela ku background efana leZimbabwe singama countries la ukuthi ama Christian countries ukuthi singamazwe okholo. So nxa khuluma indaba ye abortion I think kumele umuntu aseparate ukholo lwakhe lamalungelo abantu abangomama. Ngombono wami mina ngwami ngibona ngani umuntu ongumama kumele abe lelungelo ngomzimba wakhe. Yena nguye owazi ngcono ngomzimba wakhe, njalo nguye owazi ngcono ukuthi nxa sezithwele ukuzithwele ngalophi uhlobo. Kwesinye isikhathi umuntu uyabe banje inkunzi ebesezithwala, kwesinye isikhathi umuntu uyabe kwazi ukuthi yena ule condition embi engahambiswa emntwaneni, kumbe uyabe kwazi ukuthi yena ngwakhe kalakho ukwanisa ukuthi agcine ngoba akhulise umntwana. So kwesinye isikhathi nxa sikhangela into ye-abortion kumele sifake le nto ze-family planning abantu abathatha amaphilisi balanlan. So siyananzelela ukuthi uma sibheka lokhu kumele ngombono wami sihloniphe umuntu ongumama. Kodwa ngathi sikhangela kwezepolitiki siyazi ukuthi uRoe versus Wade isinqumo esafakwa ngo-1973. So kuthethe iminyaka almost 49 ukuthi iSupreme Court irivese i-decision yenzwa ngo-1973. Yinkho ubona ama-organization anjengabo UN lamaye amazwe amaningi ayasola ngalokho kwenzakeleyo lakhonapha e-America baningi abantu abasolayo.
Indaba okumele ize ifike yini kusibanga sokukhulunywa lidale eliphakemeyo elifana le-Supreme, kumbe yinto umuntu amele azenzele ngokuzwa kwakhe?
Mina ngombono wami mbona ngani indaba yokukhipha izisu indaba ye-abortion njengoba bengishilo phambilini, I think kumele kube yinto umuntu azikhethelayo. Angiboni ukuthi ama-court ikakhulu i-Supreme Court, i-court ephezulu, ukuthi kumele ithathe isikhathi kumbe ichithe isikhathi ikhangela lokho. Okunye i-court adingakwenza ukuthi hayi, i-decision le siyayekela kayibe kuma-state, ukuthi i-state ngayinye ngayinye kayizibonele ukuthi yona kuyini efuna ukukwenza.